soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kumfumfu 2022 ngontungamili nkuma endabeni zethu lamhlanje.
I-ZANU-PF ibone kubana iyaziwa ematopo ku-ward 4 lokuthi iyaziwa ke insiza ku-ward 2 yikho sebesebenzisa ke i-violence.
Ibandla le-CCC lithi amalunga alo athaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eyinsiza izolo alimele kakubi njalo amanye awo ahanjiswe ezibhedlela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi bakaform 4 abalobe umhloliso wezamanani OMS upepa 1 ekuseni namuhla abatholele liphepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokulova.
Kumele kulungiswe kuhanjiswana lezinto okwavunyelana ngazo emhlabeni esithi international best practices ukuthi udaba lombhuqazwe vele lulungiswa njani, hayi ngendlela entsha engayindawo okudlalwa ngabantu.
Abasinda kumbhuqazo wekukurawundi eMidlands laseMathebeleland basola umongameli yamasoni Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalumbhuqazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi amalunga alo achaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eyinsiza izolo alimele kakubi njalo amanye ahanjiswe ezibhedlela. Abalimeleyo bagoqela umeli wakobulawayo edale lephalamende unkosikazi Jasmine Thofa. Udlakela lolu lulandela ukuhlaselwa njalo kwabasekeli be-CCC ematobo ngesonto. Ibandla leli lithi uThofa utshaywe wathathelwa isikhwama esilemali kwathi imota yakhe yabulawa amafastela njalo yathelwa inhlabathi ku-engine. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi yilo elidalelo ludlakela njalo litshele amapholisa ukuthi abasekeli balo labo batshayiwe ngamalunga e-CCC. Udlakela lolu lwenza kananje phambilini kokhetho lwamakhansila eyinsiza lasematobo ngempelasonto olwamabhayi elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezigoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Lawyers for Human Rights ziswele kakhulu iZANU-PF phezu kwalolu dlakela. IZimbabwe Election Support Network layo ilusolile lolu dlame yaxwayisa amabandla omabili ukuthi yakhulumisane. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osterlos Siziva yena othi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwangempelasonto kungelani lalolu dlakela.
Into esiyibonayo kubana ke iZANU-PF ibone kubana iyaziwa ke ematopo ku-ward 2 yabona futhi ku-ward 4 lokuthi iyaziwa ke insiza ku-ward 2 yikho sebesebenzisa ke i-violence befuna ukulimaza abantu. Honorable Thofa utshayiwe nyabona libonile ke izithombe esizifakileyo kumphakathi ulimele ezinyaweni ulimele njalo ke lasemakhaleni batshayiwe ontando balinyazwa ke ukansila wethu walinyazwa okuyinto ke esingayithathi ke ngendlela encinyane ngenxa yokubana ke wonke umuntu ulelungelo lokukhampena njalo lokungena kukhetha. Akufanelanga ukuthi ke silungise ke izinto zonke esebenzisa udlame lodlakela So abanye basesibhedlela njalo abanye basezindlini abanye lokho besazama ukubana ke bekwanisa ukuba sendaweni ezisafe ngenxa yokubana ke insiza isithenwe into yeterror zone ngezanu PF.
Abizanu PF bamangale emapholiseni ukuthi ilabo batshayiwe njalo bathi batshaywe ngabasekeli bebandla lenu. Yebo likwenzile lokho yini?
Emapholiseni bahamba ngenxa yokubana ikwenza kwabantu bezanu ukubana bekhambe emapholiseni beyireport ukubana bona ama victim. Whereas everyone knows ukuthi izanu PF since the birth of this country sathola ukukhululeka 1980 kodwa kulokho besebenzisa violence. Babulala abantu bakithi ngesikhathi seGugurahuni sebephendukile njalo namuhla befuna ukusebenzisa udlakela lokubulala abantu nokwethusela abantu. Kodwa thina njenge-generation entsha sonto esayivumela ukubana izanu PF iphenduke izame ukusebenzisa i-violence against our people. So sizayenza konke sikwenza ukubana sizivikelele ukubana kungabi-ke lo dlame lo dlakela. Wonke umuntu ozayenza i-violence kakhulu siya phambili sababamba sibahambise emapholiseni ukubana-ke beyenza umsebenzi nxa ukubana ematopo amapholisa athi alamoto. So sizabancedisa amapholisa ukubana wonke umuntu o-involved kwiindaba ze-political violence ebe-held to account.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Into ezakalayo le eyodlakela it's very unfortunate and yinto ongamelanga siyikhwabithe njengabantu abansundu abantu abakhululwa ekugqileni bamakhiwa saba lozibusi. Kuyadanisa kakhulu ukuthi uthole ukuthi nawo kulabantu abalokhu besenza i-politics ezokuhlephana nokulimazana lento ezinjalo. Akumelanga kube nomuntu olahlekelwa yimpilo yakhe kumbe olimala umzimba wakhe ngenxa yokuthi bona ubone ngeyindlela kwi-politics whether ngezanu PF kumbe ngowe-CCC kumbe any other amabandla angabi ekhona. So into edanisa yikhona ukuthi bona into lezi ziyatholakala phose sezitholakala endaweni zonke ngoba abanye banafuna ukuthi zanu PF ile-violence kodwa mina ngiyakuzothi kona bona akusikho kunjalo into le ikhona endaweni zonke ndingakhiikhuze endaweni zonke. Mina lokhu ngikhuluma ngoba ngingakubona sisenza ama-by-elections lapha awenjube sisenzela ukhansela awenjube ama-by-elections satshayelwa abantu bethu bafana kulabo gogo abangu-2 nabanye amajaha abangu-3 abatshayayo abanye bagcina sebesesibhedlela eubh be-admithiwe betshayela ukuthi indaba begqoke ama-t-shirt awezanu PF behamba bekhankasa bekhankasela ukhansela. So kuyatholakala vele ukuthi ungahamba kuma-strongholds ama-certain party ungakuthola khonokho. So kuqakathekile na thina abalandeli bethu sikhulume labo ukuthi hayi nxa lingena kuma-strongholds abantu singangeni with-that arrogance ezathini idalela khonoko ukuthi wona kube ne-confrontation abantu begcine ne-chance.
Yebo lithi amalunga enu atshayiwe lawo ngabe-CCC insiza lasematobo kodwa bayakulandula be-CCC bathi akulanto enjalo eyenzakeleyo. Bapha lobufakazi bathi kule mota elempawu zenu kuvidiyo ephuma sobala eveza ukuthi ngabasekeli bezanu PF abaqalela oludlakela.
Ungazibuza khona kwanto rayithi ividiyo lami abayikhiphile yindawo bengatshengisa ividiyo lapha kokudutshulwa khona yindawo engatshengisa ividiyo lapho kukhitshwe ngama la bana ezigqoko beshala begqoke amabra kodwa bekhiphe ividiyo yemota le ebizivayivela izisomele imotasingakwazi ikhonisi yangaphi nokutheni.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezanu PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe legqwetha umnumzana Kulahove.
Kuyatshengisa ukuthi loba silohulumende omutsha inhlupho esihlala silazo uma sesisondelela isikhathi sama-elections lokho kuluhlupho esibalalo nalamuhla. Loba uhulumende sowatshintsha kodwa uhlupho lwedlame phakathi kwamaqembu e-politics lokho luqhubekela phambili. Imithetho ikhona ama-structures kumbe singathi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Electoral Commission, konke kukhona okumele kube yikho kuvikela konke lamapholisa kukhona kodwa ngesinye izizathu esingazaziyo konke lokhu akusebenzi yikho silokhu esibona kuqhubeka lolu dlame.
Abezanu labo bavikele amapholisa bamangalile emapholiseni ukuthi batshayiwe. Ngokubona kwakho udlakela lolu lungaba luvela kunxa zombili ngempela yini kumbe bakhona nje abathi labo batshayiwe bevala?
Kunzima ukwazi ngoba ukuqala kasikho lapho kwenzakele besingekho lapho kwenzakele khona sesikhuluma nje sibona ama video sesikhuluma nje sibona ama picture kodwa iqiniso sibili kasingeke silazi ngokubona izinto zonezo ezingakhiphi konke kumbe ezingakhiphi lonke iqiniso ngakho ke uma sesikhangela kodwa sikhangela siya emuva sizathola ukuthi kwakukhona isikhathi lapho amalunga eqembu ufuna elezana uPF baligqoka njengamalunga eMDC behambe beyenza udlame kumbe behambe bephula umthetho begqoke lezo skipper begqoke lawo ma-uniform ngakho ke kule possibility kumbe kungenzeka ukuthi nalamuhla into efanayo ngakho angilali qiniso angikwazi
umnumzana kulawole ligqwetha isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basaphenya ukuthi kahle kahle kwenzakaleni kuzehlakalo zombili Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi bakaform 4 abalobe umhloliso wezamanani owe-Maths paper 1 ekuseni namuhla bevele sebethole leli phepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokuloba ngokunjalo lolu gatsha luthi amapholisa asephenya ukuthi kwenzakale njani lokhu izimseki ithi bakhona abafundi asebebanjiwe abafinyelelele liphepha phambilini kwalumhloliso ixwayise njalo abafundi kanye lozulu jikelele ukuthi bengalokothi bathumelane amaphepha emihloliso atholakale ngudlu ngoba lokho kungaphandle komthetho Abasinda kumbuqazo wegugurawundi eMidlands lasezigabeni zeMathebeleland zombili isebeswele umongameli yemasoni Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalolu daba besithi kudingakala umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations ngoba ezinye inkokheli zomdabu ezigoqela izinduna zazisetshenziswa nguhulumende ukuhlukuluza abantu ngesikhathi salumbhuqazwe kubika u-Anastasia Ndlovu
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazo wegugurawundi Umnangagwa wethule lolu gwalo izolo esigodlweni sikamongameli kobulawayo lapho achasise kabanzi ngenyathelo lakhe lokusebenzisa inkokheli zomdabu
Some political conventions have continued The Ukraine issue and the political weapon which they deploy in the regions of Matabeleland and the Midlands in order to gain
Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi udaba lolu kumele lulungisiswe ngendlela engasoze ithanyelele izibi ngaphansi kwesigcapha ngoba uMnangagwa lezinye zezinduna ezinikwa lawo mandla okukhulumisana lozulu zinezandla ezingcolileyo eligcwele igazi lalabo ababulawa ngegugurawundi umnumzana efincube ingcwethi elwela amalungelo oluntu ngomunye wabalombono munye
Udaba lwegugurawundi kumele lulungiswe ngendlela ezimeleyo ngendlela ezakwenza ukuthi kuvele konke okwenzakalayo kumele kulungiswe kuhanjiswana lezinto okwavunyelana ngazo emhlabeni esithi international best practices ukuthi udaba lombhuqazwe vele lulungiswa njani hayi ngendlela entsha engayindawo okudlalwa ngabantu kumele kulungiswe ngendlela ezaletha into yonke abantu abayikhangeleleyo ezaveza kahle kamhlophe ukuthi ubani wenzani ngapi lokuthi umonakalo wabangakanani kulungiswe futhi konke okonakalayo ngendlela efaneleyo hayi ngendlela yokuthanyelela izibi ngaphansi kwekhapethi njengakho.
Unkosikazi Khora Ndebele owasinda kumbhuqazo wegugurawundi uthi kuncwele ukusebenza kwenkokheli zomdabu ngoba beyingxenye kahulumende.
Izinduna zemathebele le Department of Migration zisebenza udaba lwegugurawundi ngoba ziphuma ezigabeni okulabantu we-affected kodwa kulomhlangothi zizisebenzi zikahulumende ziyaphasa i-compromise kuba nzima ukuthatha inyathelo lingahambisani lohulumende. Ngalokho izinduna ukahlokwana singabisebenzi lodwa lokudaba kube lema-activist lezinhlanganiso lama-churches.
Unkosikazi Patricia Chabalala owasila kumbhuqazwe wegugurawundi oselwela amalungelo oluntu uthi umongameli usuke waphosisa ngokusebenzisa induna kuphela echiya amakhehla ababona lumbhuqazwe usenzakala phambi kwamehlo abo.
Nambona ukuthi hayi akuqondanga sikulokhu akwenziwe ukuthi kube ngokwakhe lezinduna kulabantu abafelwayo abahlukuluzwa igugurawundi. Funda zwele zizinduna vela zange zikubone khonoko azilamuli ezadutshwayo igugurawundi. So nambona ngani ukuyikuganga nje kuyinto kwangkhona kulokuganga phakathi kulensitha kulento esifihlakalayo phakathi usesebenzisa abantwana lapho ngoba ungabona induna ezikhona kathi singabantwana abancane.
Isakhamuzi sebhinga umnumzana Mudenda Chilumbo uthi inyathela likamongameli ngelomuntu osephelelwe ngumphako usebalekela indaba esebenzisa izinduna.
This issue requires an international tribunal, a committee that is going to give a judgment, a fair, njengaleyana eyayenzwa eKenya, umkhokheli weKenya, umkhokheli weKenya, uRuto, uRuto William Ruto, wazi prosecuted, watholakala ukuthi u-innocent. So lokho kokuthi umuntu ubalekela indaba eyiyo ebuya ezokucatsha ngama-traditional leaders is an exercise in futility.
Ekhuluma emhlanganweni wezolo umkhokheli wezinduna ezweni umnumzana Fortune Charumbira uchaze ukuba kulendlela asebephume lazo zokukhulumisana lezakhamizi ezasila kumbhuqazo wegugurawundi abazethule kumongameli. Inkokheli zomdabu esithe sazithinta zichaze ukuba aziphiwanga amandla okukhuluma lentatheli zindaba bazathi sebesaziswa ukuba ngubani olemvumo yokukhuluma. Umongameli Mnangagwa uthi udinga ukuphutsha udaba lombhuqazwe wegugurawundi kodwa iningi kuhlanganisa lezinye inkokheli zomdabu azivumelani lendlela aphatha ngayo lolu hlelo bethi kumele kungenele inhlanganiso zamazwe womhlaba ezinjenge-United Nations lezinye ingatsha ezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapolisa kanye labohlangothi lwezamajele kwele South Africa bathi baphakathi kokuthungatha izibotshwa zeZimbabwe eziyisithupha ezivaleke ejele leGrahamstown e-Eastern Cape emadabuka kusa namuhla. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokusho kombiko wethulwe luhlangothi lwezamajele kwele South Africa, kufohle izigangi ezisikhombisa owisizalwane sakwele South Africa esisodwa lesi Zimbabwe ezisithupha. Abayisikhombisa laba bagoqela uNamo Muyambo, uFrancis Chito, Chaimo Chauke, Lubuyo September, Abraham Moyane, Simba Masinge, noBonnet Kwarile. Isikhulume sogatsha lwezemajele umnumzana Singabakho Nxumalo utshele bezindaba ukuthi sebesungule umkhankaso wokubamba abayisikhombisa laba phakathi kwamahola angamashumi ayisikhombisa lambili 72 hours.
Our call to the public is to say when you spot the servant, kindly contact the nearest police station as apprehending them may be too risky as we consider them to be extremely dangerous.
Uthinengi lezibotshwa lezi zabothelwa ukuzingela obhejane kanti phakathi kwabo ukhona olecala lokudlungula ukubulala lokuzama kubulala. Ugxwayisa uZulu ukuthi abikele amapholisa angalokothi ukuzama ukubamba abayisikhombisa laba ngoba beyingozi. umnumzana Nxumalo uthi esinye sesisebenzi saleli jele sibone madaba kakusa ukuthi sekule fastela elivuliweyo kwase kutholakala ukuthi abesikhombisa laba begqile babaleka. Ukuvela kwalimbiko sekulethe inkulumo eziningi ezizalwane seZimbabwe ezidala amacala kwele South Africa. Bakhona abasola kakhulu lokhu besithi yikho okudala inzondo yabantu beZimbabwe. Okhokela inhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi lobu yibufakazi bento abahlala beyitsho ukuthi iningi lalabo abaselizweni ngokungekho emthethweni balande khona ukuzoganga.
Mina awuvuka upapa amuvuka emaqandeni esenkingeni sizalele yintsha endlini labantu abezanga ngokuhle la izweni lethu bazomosha bazodestroya.
Kodwa ngesizalwane seZimbabwe umnumzana Sevi Moyo uthi akufanelanga ukuthi izibotshwa zeZimbabwe zibandlululwe okwedlula ezinye.
Akwetanga abantu beZimbabwe kuphela kodwa kweqe wonke umuntu oyingozi. But ose kuyikho kuqina ukuthi abantu beZimbabwe abayingozi bayeqile. But esikufisayo ukuthi babanjwe bonke babuyiselwe ejele ngoba bephule umthetho.
Ukuphatheka kwezana zeZimbabwe kudalela amacala kule South Africa. Ludaba mlonyeni oseluvamise ukuqala udlakela lokucwasana ngobuzwe. Amaqembu abalisa ele Operation Dudula sekukudala ixwayisa uhulumende ngokuthi akuxutshwe bonke abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ukuze kongiwe imisebenzi kuphinde kwehliswe ukudalwa kwamacala. Belesibe 7 Johannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika uthi uzabona ukuba iziqondiso zezitsheziso zenotho ezetheswa ele Iran ziyalandelwa ngokugcweleyo ngemva kokubonakala kwele Russia lisebenzisa ama-drones alungiswe kwele Iran ekuhlaseleni ele Ukraine. Kodwa ele Iran liyakulandula ukuthi yilo elithengisela ele Russia lawa ma-drones. Ele umeli weMelika kwele Mexico umnumzana Ken Salazar uvika ukuba izizalwane zeVenezuela ezizama ukuchapha umngcele zingena kwele Melika ngenyawo kumbe ngezimota zizaphindiselwa emuva. Phansi kwesivumelwano esenziwa yiMelika leMexico kuzavunyelwa izizalwane zakwele Venezuela ezizinkulungwane ezingaphezu kwamashumi amabili 24,000 nxa zingena kwele Melika ngendizamtshina kuphela hatshi ngenyawo kumbe ngezimota. Njalo zinobufakazi bokuthi kulabantu abazazincedisa sezihlala eMelika ama-sponsors. Ingcwethi kwezenotho zithi isinqumo esithethwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esokukhuphula isilinganiso somthelo wemali yokweboleka i-interest rate asisoze silethe umahluko kwezenotho. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathi ntambo wokuthuthukiswa komnotho umnumzana Mthuli Ncube ethule umbiko ethi imbadalo yemali yokubolekwa ayisoze yehle izaqhubeka ikusilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini i-200% ngenhloso yokwehlisa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Stevenson Dlamini ocubungula ezomnotho njalo efundisa ekolitshini eliphezulu lakobulawayo ele National University of Science and Technology uthi ukukhwezwa komthelo ozalwa izikwelede i-interest rate kuyancedisa ukuthi kungabi lokukhuphuka kwentengo mahlayana.
Intengo yokweboleka imali kubeka ibekwe okusho i-200%. Injongo yalokhu yikubana ujonge ukuthi alwise ukukhwela kwentengo yempahla singashini. Kwamukelekile nje kuvamile kuzifundo ezikhangelane lokugcinakala komnotho welizwe kubana ilizwe lithe lahlangana lokukhuphuka kwentengo yempahla. Okubalulekileyo kubana kwehliswe izinga ingathi inani lemali esebantwini nje.
Umnumzana uMnumzana Thabo Ndlovu, enye njalo ingcwethi kwezomnotho, uthi ukukhuphuka kwentengo yezinto kumele kwehle ngoba kuyabe kungena imali eningi ebhodayo.
Ukukhweza ama-interest rates kuzayenza ukuthi theoretically kuyayenza ukuthi abantu bengaboleki izimali, ngoba ukuboleka izimali kuyabe kudura unless ma kulama-project esingathi khona avisa ama-returns are very high, kusho ukuthi khona i-inflation is supposed to come down because abantu bayabe bengasela mali to spend.
Unkosikazi Sanele Mvundla, oqhuba izifundo ezomnotho, uthi kuzabe kulokhe kufana kumnyaka ozayo ngoba amakampani engela mali yokuthi balungise impahla eza kuyathengiswa phandle kwelizwe.
Esikunanzelelayo ukuthi khona nxa intengo le ephezulu kusho ukuthi vele amakhampani asoke enelise ukubolekana imali, azabe e-discourage ukuthi aboleke imali. Nxa kunjalo-ke asikhangelelanga ukuthi khona kube le production elizweni, ngoba kanti amakhampani azaprodusa njani imali beyithethe ngaphi. So akula mahluko omkhulu esingawukhangelela kumnyaka ozayo, ngoba one kuyabe kungela production. So okusho ukuthi i-production yethuthukisa umnotho welizwe. Nxa kungela production, so asingeke sikhangelele ukuthi khona kube le kuko iyakhanya kumnyaka ozayo, ngoba kuyabe kungela production elizweni.
Umphathi mtambo wezokuthuthukisa ezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube ukhiphe umbiko othi isilinganiso somthelo ozalwa imali yokubolekwa ayisoze yehle, izaqhubeka ikumakhulu amabili ekhulwini i-200%. Abahlaziya ezomnotho bathi ukukhutshulwa kwembadalo yokuboleka imali kujonge ukuba kwehliswe imali esetshenziswa nguZulu kanye lokuwa kwemali yakwele Zimbabwe nxa kuqathaniswa leya kwamanye amazwe. Nxa imbadalo yokweboleka imali iphansi, indlela amabhizimusi aboleka ngayo imali iyaqansa kakhulu esiyathenga imali yakwamanye amazwe. Okunye njalo okukhutshuliweyo nxa sikhangele iziqondiso zokusetshenziswa kwemali, i-fiscal policy ekhona yimithelo e-tax. Lokhu kujonge ukuthi uhulumende athole imali yokusebenzisa khonapha elizweni ukuze engaze aboleke imali yakwamanye amazwe. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumende wakwele Zimbabwe kakabi lemvumo yokuboleka kunhlanganiso ezifana lezomhlaba o-International Monetary Fund, IMF, i-World Bank lezinye. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubotshwa lokuhlukuluzwa kwezifundi zemakolishini ngesikhathi zizama ukwethula izikhalazo zazo zikhonona ngokukhwezwa kwembadalo yemfundo njengalokho kwenzakale ekolishini leGreat Zimbabwe elisemaswingo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo atshaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF insiza izolo alimele kakubi njalo amanye awo ahanjiswe ezibhedlela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi abenza uform 4 abalobe umhloliso wezamanani owe-Maths Paper 1. Ekuseni lamhlanje abatholele liphepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokuloba. Abasinda kumbhuqazwe wegugurawundi eMidlands laseMathebeleland basola umongameli yeMasoni Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhomisana umlotha phezu kwalumbhuqazwe. Kanti ke amapholisa kanye labohlangothi lwezamajele kwele South Africa bathi baphakathi kokuthungatha izibotshwa zeZimbabwe ezivaleke ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.